kuba kuhle ukuthi engxenye uhulumende avulele ezinhlanganiso zisondele esingathi nabalekela imonopoli ngoba sibona ngathi iVesa isinanzele ukuthi ivele iyeyodwa yanika lawo mandla. Engxenye avulele ezinye ingadi ezingashisha ukuthi lazo zingene zinika abantu amagesi kuzenza ukuthi lolu kudaba lokusupha amagesi ube ngcono. Ngoba okathi esikhuluma kanje kananzela ukuthi iVesa vele iyisanda ngoba iparastatal yona kahulumende. Izinto eziningi abazidinga ngoba abazifunayo bazidinga imali abona bayidinga kuyo uhulumende yona leyo uhulumende ongelamali yakhona. So ke sibona ngathi into eziyasikhathaza sibili ngoba nxa uhulumende evele engelamali ejombe indlela ajombe ngayo leziVesa okufana nayo lezaba lohlupho olufana nayo. And futhi sinanzela uzananzela iVesa uhulumende yasebenzisa amagesi amaningi esehlule ukubhadala kwi-inkhampani usithi ukuthi sizaqhubeka sile hlobo olufanayo. So but engavula amagesi ukuthi hhayi wonke umuntu ongakwazi ukuthi enelise ukuthi aletha amagesi kangene la elizweni anike amagesi abantu bakhethe ukuthi engifundi hhayi ngithenga amagesi ukuba ungeza uhlupho lube nganena.
Zikhona kodwa inhlanganiso ezaphiwa amalayisensi okuqhuba inhlelo zesola kodwa okwaphumayo lapho yikho okungani kuyahlupha kakubonakali kuhle.
Ye uhlupho lenhlalo zathi isola isola phela ungayinanzelela ile hlupho lokuthi bathi bona abajoke abazingcitshi idinga imali eningi ukuzwenelisa ukuthi isola le ukwanisa ukuthi uwenelise ukuthola imithini yakho ali njonke ezifuneka ukuthi ibe khona isebenze kuhle. So sibona ngathi ingxenye leyo long term project but uhulumende siyakholela engavulela ngenhlanganiso ezimileyo ezinye ingxenye ezingaphandle kwelizwe leZimbabwe ukuthi zibuye lazo zizodingisa amagesi avela abantu bathenge kiso. Ungasihambela lula kulokukhangela kuphela bonayo besola abanikwayo futhi ungakhala kwanikwa abantu amanye amakhampani vele ale mali lawa engathi ayiqedakali kahle abadonsa nzima.
Zithini izakhamizi zakoBulawayo ngalolu daba?
Kweli izakhamizi zakoBulawayo zona vele ziyakukhola ukuthi uhlupho lwamagesi esihlalo kade kungenxa yemonopoli esilayo kodwa lazo ziyakukhola ukuthi nxa kungaba le ndlela yokuthi kuvulelwe amanye amakhampani asondele amagesi abantu bavunyelwe ukuthi hhayi wena ufuna ukukhetha ngalo ukhetha lwana ukhethe lwana ungasincedisa ngoba khathesi abantu baba njengentamo akulapho ongaya khona sonke singabantu beVesa nxa isehluleka ifa labantu nxa ungathi zozingcono ihamba labantu ngezinye indlela iVesa yesi-dictate pace khonokhwana yikho kubi ebantwini.